iyamangalisa ukuthi ubone ilizwe le-America libuya lingenela endabeni zethu ngapha ngendlela enjalo. Ngoba mina bengibona engazathi lobo sokufanana nokuthi kona usungena emzini womuntu, ngoba wena mhlawumbe uzibona uneziqwanga ezokuthi uyakwazi ukungena lapho ofuna khona. Kukanti akumelanga kube yinto enjalo. Mina bengiqabanga kona babekhangele izinto ababezikhangele ezingakho lobo komhlabathi nokunye lobo. Kodwa mina sebezekhatha njengokuthi kona kati isithethe unkosikazi katabhileli nomntana kamongameli babafaka khonapho. Lakhe kahle pho abafuna ukujeziswa kuyini, njalo kunceda ngani, kusiza njani njengelizwe leZimbabwe. Sokudengisa nje kube hayi nabathi nje abafuna ukudengisela iziqhwala zabo phezu kwabanye abantu.
IMelika Baba Chuma ithi abantu laba baphatheka kumisebenzi yenkohlakalo yikho nje befakwe kuzijeziso lezi, ikakhulu kuthiwa badlelana lobaba uTagwirei. IMelika ethi ngumuntu okhohlakeleyo kakhulu.
Umnumzane uTagwirei siye sambona, yabona ebeku-graduation ceremony eSolusi University, echasisa uhamba wakhe ikampani ubana yaqala njani njalo ngowakho umnyaka ngangale phambanisi, yabona wathi ngo-2001 ne-2003 ekhula waze wafaka indlu yakhe, wathengisa indlu yakhe ukuthi akhulisele ibhizinisi yakhe, wakhuliseya phambili. Mina bengicabanga ukuthi kona abantu abanjenge-America ekhuluma nge-democracy njalo lokuthi umuntu nxa ethiwa wona uwomile uqala ahambise emthethwandaba andibana ukuthi yosuka yiwomile, but umuntu uyaphrecha kulina afake kuhle phambi komthethwandaba. Pho bona nxabe ngiyakhuluma ngokuthi bona eWrei yabona labo unkosikazi wakhe labo bayenza i-corruption eyinto esingakayiboni thina laba, ngoba even ama-court ethu asike ngetawule ekhot esiyayo yamtry agenezi yambamba ukuthi yenze ulutho olubi.
Ungathi izijeziso lezo kwengezwa kwazo kuthiya imizamo yeZimbabwe leMelika zokuthi zivuselele ubudlelwano ingapi?
Uyalimaza kakhulu sibili, ngoba angiyabona umongameli welizwe uthethe isinqumo sokuthi bona iZimbabwe izaba umngami wamazwe wonke, ayifuni ukuthi ibe nesika ngitshela sinye. Yikho ubona ethethe uhlelo lalolo lokuthi bona engage and re-engage. Xa ngithi engage sithi abanye mhlawumbe bethi ngazalani labo sidinge ubudlelwano labo. I-re-engagement ilabo ebezele sizalana labo kodwa sakuthi sesingasazwanani, sesifuna ukuthi sibuyele bakithi mayoyo asikhulumele umnotho, sibuyele sisizwane njalo njengakhulumele siyenza makuqala. Manje pho laba sebeseletengisa-ke lobana sibi ngesingizi i-big brother mentality yokukhuluma nje ibhuli inolobonobana nje ukuthi kona ufuna ukuhlukumeza njeti utengisele kona wena ulamandla ukuthi ungayenza ngitsho layo la yini oyithandayo.